masikhangela izinto lezi ezimbili amandla kagetsi lamanzi edolobheni lakobulawayo siyafica ukuthi zombili lezo zinto ziluhlupho emphakathini kodwa nxa sisithi siyakuqathanisa kokubili izesa mbamagetsi asenganeno nxa sikhangela kulezi nsuku okwenzakalayo ngoba emavikini adluleyo abehamba sibile kuseni ngabo 4 AM azaphenduke phakathi kobusuku ngabo 11 PM
sokulokungcono yini khathesi
khathesi sokusenzakala ukuthi yebo ye ayahamba amandla kagetsi kodwa esikhathini esiningi ajale ukuhamba ngabo 6-7 AM khona bale kuseni aphenduke ngabo 2 PM kwezindawo njalo angahambi ahlale nje amalanga amabili amathathu engahambanga lanxa ehamba emini kodwa aphenduka ntambama okungenza ngiqathanise lokho ukuthi amandla kagetsi kungcono ngoba lanxa ehambile yebo ye ama-fridge zabe sisho ukuthi izinto zingonakala phakathi eziyabe zigciniwe eziyikudla ukuyabe khona ukuthi kuqandele kodwa akaphenduka
amanzi uwonake njalo kuyini elingafisa ukubona kusenzakala mayelana lamanzi ikakhulu ngesikhathi sonesi sibhekane lekhefu lekhisimusi
amanzi nxake sesiwaqatanisa namandla kagetsi amanzi aluhlupho ngenxa yokuthi amanzi ayenelisa ukuthi ahambe amalanga phose amahlanu kusiya kwayisithupha kusiya kwayisikhombisa ukubangela ukuthi abantu bagcine beswele ukuthi basebenziseni ngoba nxa siqatanisa amanzi lamandla kagetsi amanzi kawala replacement ngoba uyafika ukuthi amandla kagetsi abantu balakho ukuthi basebenze inkuni kumbe igasi kodwa amandla kodwa kamanzi uhlupho lwakhona ukuthi angavela ahambe ayahamba isikhathi eside ngikhuluma nje namhlanje kuvulwe nje ezinye izindawo ezisupplywa yi-Criterion Waterworks laphana eyokubalisela uPhumla South lezinye nje kube sokusithi ezinye lezi ezisupplywa futhi yi-Criterion zivaliwe konke sokubangela ukuthi abanye abantu sebehambe ephosa amalanga ambalwa sibengelawo amanzi so sikhangela ukuthi kungena kukhefu kunje kungaqhubeka yona le program yabo abathi i-water restoration supply program ukuthi amanye amalokhu jabe lamanzi amanye ngelamanzi kuzabangela ukuthi abantu bagcine besiba lohlupho ngoba siyakwazi ukuthi kuyisikhathi sekhefu kunje abantu bavele ezindaweni ezijiyajeniwe kuyafika ukuthi nani libe linenge endlini kube sokusithi ke lezo zinkonqa lalezo ziphathele kwathi ukhanya ukuthi zigcina amanzi zigcine sezingasenelisi ukuthi abantu zibenele ngenxa yokuthi nani labantu layo selilinenge
kuyini elikukhangeleleyo ukuthi i-council ingangenela ikwenze ukunceda ngodubo lolu
khangela ukuthi ubulawayo sithi council enze khona kana jale ukuthi akwenze eminyakeni yonke ukuthi nxa kungena isikhathi samakhefu lesi bavule izimpompi zonke abantu babe lamanzi ngenxa yokuthi kungavele kuswelakala amanzi lapho yikokugcina kubangela ukuthi kuqhamuka umkhuhlane wesihudo le minye nje imikhuhlane yabe ifuna ukuthi kube lamanzi ahlanzekileyo ngaso sonke isikhathi so ke siyakhuthaza sithi council ukuthi iqhube ngohlelo lwalo lwenejele ukuthi vele ulwenze lanxa ngalesi sikhathi ngasokuthe kwaba khona abantu izivakashi ezinenge bavule kodwa nje sibazi nje ukuthi ngabantu akwesinye isikhathi abanganaki imbono yabantu sebengayekela khonokho izesa layo siyayikhuthaza ukuthi njengoba kade bethe sebetholile about 500 MW abathe bazawa importa khanye ukuthi baqhubeke baya import kwenza ukuthi abantu ngesikhathi sekhefu bapheke izinto zabo bakhanyise babe sekukhanyeni kungaze kwadlala amakhefu la esiwakhangele ukuthi azaze aqhubeke kuyefika umhla ka-1 January abantu besemnyameni njalo bengelamanzi.